engahamba uma ngabele ahamba ephandle ayedinga zonke izinto adinga ubudlelwane lakho konke, kodwa okuqakathekileyo uqala udinga ukuthi kulungiswe kudinga ukuthi kulungiswe indlela thina esiziphethe ngayo thina elizweni lethu elizwe leZimbabwe phambilini ukuthi siyedinga ukuyaqinisa uhlobo ngaphandle kakhulu. Ngoba nxa sithi siyakhangela iloka noma ngaze kube kuthi bahambe bayakhuluma kwathini, kodwa-ke iziningi izinto ezifana nama-red tapes amanye akhona elizweni, eminye imithetho eyenza ukuthi labanye abafisa ukuthi bahwebelane nelizwe lethu noma bafisa ukuthi bazogxila bayenze imisebenzi elizweni lethu bathole ukuthi kuba nzima kakhulu. Njalo le ndaba ye-corruption lokho isiba yindaba eqhubekela phambili elizwe lakithi eyenza ukuthi abantu bengabi nethemba ezintweni ababefuna ukuthi bafune ukuthi bazozi-investa elizwe lakithi. Ngoba abantu nabefuna ukuthi babe bazodlelana labanye badinga ukuthi isandla lesi abaqhubelana laso noma isandla abahwebelana laso kube isandla esimhlophe, isandla esingeladaka.
Isikhulumeli sikaMnankagwa uMnumzana George Charamba uthi ubudlelwano beZimbabwe le-European Union sobusiba ngcono kakhulu ngoba iBhilithane ayisekho ku-EU. Uthi iBhilithane yiyo eyayivala ubudlelwano obuhle phakathi kwenhlangothi zombili.
Iloba ingasekho ku-European Union iBhilithane, kodwa-ke asingakhohlwa ukuthi iloba kusasenjalo, kodwa-ke iBhilithane isafana lokuthi isasekhona isase-part of Europe iloba nje noma ingasekho ku-European Union. Ngoba ziningi izinto iBhilithane elokhu isasenamandla okuthi ibe nomthelela kizo. Uhlupho olwaba khona phakathi kweZimbabwe leBhilithane luhlupho olwavela lwaqala ngesikhathi sikaMugabe ngezivumelwano ababezenzile phakathi kweBhilithane leZimbabwe, okwagcina kusenza ukuthi kube nama-invasions ama-farmers lakho konke kunkwana. Kodwa-ke khona kufana ukuthi eqiniseni kwathi badinge indlela engenza ukuthi baphilisane njalo bahwebelane njalo kube le ndlela engahluphi abantu, ngoba abantu abahlupheka kakhulu ngabantu beZimbabwe, izabantu zeZimbabwe yizo ezihlupheka kakhulu okwedlula abaphathi noma ngisithi ama-ministers abeselizweni, ngoba bona babengakubona udubo olunzima kakhulu efana lo dubo olukhangelwe ngumuntu weZimbabwe ohlezi komakhulela noma umuntu weZimbabwe ohlezi ekhevi.